Lesi sixwayiso siza ngesikhathi umphathi ntambo wokulondolozwa kwemvelo uguquka womkhathi nezokwethekelelwa kwelizwe esanda kwethula isaziso kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette sokulimukisa uzulu ngengozi zokuqhamuka kwale imililo evame okwenzakala ngalesi sikhathi abalimi sebelungiselela amasimu ngesikhathi sokulima salonyaka. Obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni ye-EMA unkosikazi Amukela Sidange ulandisa kabanzi ngesimo ilizwe libhekane laso kwezodubo lwemililo lonyaka ethiwa yi-fire prediction.
Ilizwe lisesimeni esingaphakathi naphakathi mediums siyaphezudlwana ku-high kusekusiba nje lendawo ezinlutshwani ezikhanya zisebungozini kakhulu ikakhulu nxa sisikhangela ukuthi iziphi lezindawo ezingani zisebungozini bokuthi zihlaselwe imililo yendle zindawo ezigoqela zonke izigaba zemashonaland kuzobamba imanikaland kanye lemathebeleland north indawanyana nje ezisamathebeleland north
ulandisa njalo ngezehlakalo langengozi yalomlilo oqhamuka ungalumathiswanga muntu elizweni kusukela lapho kwabekwa leso simemezelo nguhulumende sesikhathi somlilo kusukela mhla ka 31 Ntulikazi kusiyafika mhla ka 18 kuyonale inyanga kaNcwabakazi i-reporting period
kukhanya ilizwe selilahlekelwe ngamahekitha adlula i-191,355 hectares kuyikuthi imililo eyona eseyabonakalayo ibe yi-747 kodwa nxa sesiqathanisa lesikhathi sinye ngomnyaka opheleleyo kungani kulobuneno ngoba kuzakhanya kuyikuthi kube lokwehla nxa sesikhangela umhlaba otshiswe ngumlilo kwehle ngesibanga esi-66.5% kuzokuthi yona imililo ebaliweyo iyehlile nje kambijana ngebanga eli-51.8%
lanxa esithi kutshengisa kunganeno lonyaka edabeni lwemililo elizweni ma uqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye unkosikazi Sidange uxwayisa uzulu kuba makangayekethisi kwezokulondoloza amagusu kulimililo
silahlekelwe ngubaba endaweni yezwimba emashonaland west kwathi ngamaviki njalo edluleko salahlekelwa zindawo zokwethekelela bezokuhlala egweru kanye le-Plumtree yebo zulu asinanzeleleni ukuthi lesi sikhathi silokhe sisibi kakhulu ngoba kuvungama umoya omkhulu phandle
umnumzana Sigameko Mdlalose ngumlimi wembuzi lenkukhu osebenzela esesiqintini selupane esigabeni semathebeleland north ulandisa ngohlupho abake bahlangane lalo njengabafuyi ngalesi sikhathi sokoma lapho imililo evame ukudala umonakalo
kuyathi umuntu ehamba ngemota yakhe nje emgwaqweni omkhulu abe sebhema igwayi ajike ngewindi isitompi sakhe sogwayi sibe sesitshisa iganga lonke okumele lube ngamadlelo ezifuyo abanye futhi abalimi balomkhubo wokuthi uma bevula insimu zabo ngalesi sikhathi sokuvula amasimu bayatshisa amabibi umuntu uma esetshisa amabibi awatshise emini kanti-ke ngalesi sikhathi uma ilanga selitshisa ungatshisa amabibi emini kuba nzima ukuthi umlilo lo ulawule
ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.